Ngokutsho kwesekelo sombuso esitsha, ukhetho kumele luqhutshwe iminyaka emihlanu yedale lephalamende ekhona engakapheli. Njengoba ke leminyaka yedale lephalamende likhona iphela mhla ka 21 Ncwabakazi 2018, kukhangelelwe ukuthi ukhetho lube khona kungakadluli lelanga. Abaza kwenelisa ukuvota ekhethweni lwalonyaka ngababhalisele ukuvota, kanti umuntu kuzafuze avotele endaweni yakhe voting station esewadini iwadi yakhe njalo endaweni yakhe ngokuvota i-constituency. Isibonelo ngesokuthi ohlala kuward 15 eluveve njalo ebhalise khona uzavotela eluveve primary ephansi kweward 15 yekhansili yedolobho lakobulawayo phansi kweconstituency yeluveve. Kulamabandla edlula ikhulu abhalisele ukuncintisa ukhetho lwalonyaka. Osekucacayo ukuthi ibandla lezanu PF lomanyano we-MDC Alliance wecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yiwo amabandla abonakala ehamba phambili. Amanye okukhanya ezabonakala kakhulu kulolu khetho ngumanyano we-MDC okhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umanyano we-Rainbow Alliance okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, i-Coalition of Democrats laleli elihlubuke kuzanu PF ele-National Patriotic Front. Njengoba ke lolu kulukhetho oluhlanganisa bonke abavotelwayo, ovotayo kuzafanele esiyangena ebhokisini lokuvota esesazi ukuthi esikhundleni sikamongameli welizwe ufuna ukuvotela ubani, umelwe edale lephalamende amfunayo ngubani, usenetha amkhethayo nguphi, kanye lokuthi uthande bani kumakhansila. Loba nje emaningi amabandla azancintisa kusikhundla sikamongameli, ingcitshi zithi umjaho omkhulu uzaba phakathi komkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa oleminyaka engamachumi amane 40 yokuzalwa, lo mkhokheli webandla lezanu PF umnumzana Emerson Mnangagwa oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu yokuzalwa 75. Ekhethweni lukamongameli zingaba ngujikile obhanqa kumbe onqobileyo ehluleke ukwedlula isilinganiso sengxenye yamavoti ekhulwini 50% levoti elilodwa 1 vote, luzaqhutywa kabutsha ukhetho lukamongameli kuzokutholakale onqobe kwacaca. Umbhali ingcitshi kwezombusazwe njalo nginobhalo webandla le-United Democracy Movement omnumzana Andrew Nyathi ukuthi esikhundleni sikamongameli akufuzanga abantu bavotele umuntu ngoba ehlakaniphe kakhulu loba ekhanya elamadlabuzane.
Umuntu oqakathekileyo nguwe wena ovotayo. Kumele ube kwazi ukuthi ufunani wena. Ubususithi ke right, njengoba mina ngifuna into engaka, kutsho ukuthi ke usibanyabanyana ngomunye umuntu engamfaka lapho ukuthi ngimvotele angisebenzele, ngoba ngeke ngamuzwa ekhuluma ngento le engiyifunayo.
Ziphose zifike amakhulu amathathu 270 izikhundla ezakhethelwa abantu edalele parlamente. Phakathi kwazo ezedlula amakhulu amabili 210 ngezabameli bedalele parlamente abazavotelwa ngelanga lokhetho, bese kusithi ezeleyo ezingamachuma isithupha 60 zigcinelwe amalungu edalele parlamente awesifazane, kodwa amabandla azakwabelana lezi zikhundla kusiya ngokuthi ibandla lithola amavoti amaningi kangakanani ekhethweni. Intatho zindaba eZimbabwe umxolisi Ncube uthi kuqakathekile ukuthi abantu babheke amaphutha abesenziwa umelwe edale lephalamende abebemkhethile ukuze bangenzi iphutha elifanayo lalonyaka.
O-MP esesibe labo ngabantu labana abangena ngoba befuna imali, ngoba befuna izimota ezithile kuhulumende, hayi abantu abathunywe ngabantu. Ngoba kukalutshwana ukuthi uthole u-MP ehlangane labantu phakathi kwesikhathi thatha izikhalazo zabo kumbe ezobabikela ukuthi lokho abamthume khona kungakuyikuphi asekwenzile kumbe yikuphi asesicabanga ukuthi kungenziwa phakathi komphakathi.
Selokhu iZimbabwe yathola uzibuse isiqube ukhetho lukamongameli kane, kanti kobe lokho enqoba ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, loba nje ngo-2008 kwaba lobufakazi bokuthi owayengumkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai nguye owanqoba kodwa waqilibezelwa. Melentulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingubenedict Nhlapho.